Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumthuthakazo we Studio 7 namhlanje ngomvulo Laka 18 2018 igama lami ngokhiphs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, abantu bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi kwakuvele kukhanya ukuthi intengo yempahla iza kukhuphuka okumangalisayo lonyaka.
Lapha ingakhwela ifuel futhi ukuthi khona izinto ezitoleni zizakhwela lazo ngoba ama-economist bathi khona yi-cost pressure.
Ibandla le-ZANU-PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele azehlise asebenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukwenzela ukuthi kulungiswe inhlupho zikazulu.
Umsebenzi wabo yaphuma begeze ekuseni bezithi bhabhayi ebantwaneni lo mama ezithi bhabhayi igesi. Kuyalokusazi ukuthi sengisiyasebenzela ukubhidliza ilizwe lami ukwenzela ukuthi ngithole imali samuya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuqhubekela phambili ukukhuphuka kwentengo yempahla ejineyo njalo lenhlawulo yokuhamba ngamabhasi athola uzulu. Bathi endaweni eziningi isinkwa asisatholakali lezitolo njalo intengo yaso isikhuphuke okumangalisayo. Kukhanya engazani le ntengo yamafutha okupheka isikhuphukile. Sixoxele sakamuzi seJerela eMaswingo unkosikazi Itayi Dube othi bakhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhulume ngokukhuphuka kwentengo yempahla ejineyo lokusilela kwesinkwa, amafutha ezimota lokunye.
Izinto ezinye zingane zikhona zikhwelile. Singakhayela nje ngesinkwa. Isinkwa siyatholakala kodwa sikhwelile from $1 abanye basithi $1.10 $1.20 ipendinga ukuthi kungabi kangaka. Then ekhangela amafutha ayatholakala lapho langapho kodwa ama-queues aba maningi. Le pressure abantu bayakhweza izinto abezithola. Ngakhumbula ngemandi amafutha awokuthekisa ibhokisi besilithenga nge-$44 kwaba nje nge-Wednesday lase liyi-48 nge-Saturday izolo lase siyi-50 lahle laphela and abantu bayathenga besihla bekhweza intengo everyone is kind of in a panic sizitholo lazo lo ngakhweza kuzoba ngala sekukhwelile so ha akusathengeke sitholo
so kubuyela yini ku-2008
Ngayinto zakhona okhanye ngane zeliso kunjalo sithi ndakhumbula la mabhasi namhlanje izolo akhwelile abakhweze nge-dollar even ngayothi $8 eyi-9 okanye 10 hayi and abadala bathule zi ngabayasithela phela ukuthi sokunjani bathule zi asisakwazi ukuthi sebesizondele kumbe nje bayasiyekelela ukuthi sikhawule ngoba sisakwazi ngobaba ngathula emzini abantwana bedwe esingasakwazi ukuthi sithi
pho manje nxa amabhasi usithi akhuphukile uyimbadalo yokuhamba bayenze njani lapha nxa ukuthi usuka ngaphi usiya suka eMaswingi usiye eJerela kumbe awusichazisele kancane
ilo kuzene intengo yawo bakhweze ngamadola lama-$2 yemabhasini konke lokuzimota okuncane so uhamba kona sengani sokunzima abantu babesithi bayagijima babe ema-town bedinga okunye yabona ukuthi vele sekudura ngokubhadala le mpahla sokudura uzasikhwezi ngenxa yosiyadinga ukuyahodahoda okungamafithi lokunye okuncane lama-small skills business ibo so sokungani sokunzima hlibile
pho-ke manje udubo lolu luqedwa njani khonapho mama
we-anticipating ukuthi engxenye i-government izangenela yenze something and bekhulume atleast ukuthi balama-plan kanjani kumbe bemise nje intengo lezi ezi-skyrocketayo kodwa bathule phela abadala azange sike size anything about ikomende ukukhwela kwezinto ukuthi baplanani akula ulalo uminister okhuluma laye ngama-2% lokuza thekiswa abantu abakuma-diaspora kodwa ukuthi sizubaba ukuthi yakhulume esithini velazimuva so lathi singane sizintandani silahlekile
liyakhala sibili pho manje lina alizama ukuthi lidinge uhulumeni ukuthi kade uhamba nje
kunzima sizimpala sisincane kakhulu ukuthi yenze umsindo ngapho yakwazi ukuthi zazimanga kuhle so okunye siyesaba lapho ukuthi kungangena esitradini kuyafika so abantu siyahawula sinjalo
pho-ke manje nxa singathi kuyaphuma iqhinga liphi ukuthi kulungiswe konke khonokho okuhluphayo wena ungathiwa-ke singuminista sibili ilungisa khonokho okuhluphayo ungenzani
ilizwene lilafa kakhulu le plani yokuthi vele kungaqalisela ngaphi umzimo ngako ukuthi laba abantu abathatha izimali esibezwayo ukuthi ngababe lo moya omuhla abekabisozika izimali abazihuquluza abasihambisa emazweni ngizithengwa kuzaba ngcono ngoba imali ikhona inabantu abalutshwana yibo abanemali akuthule labo lesizakhona angane angasi vele abantu ngapha sekungumuntu yampo kuzimele ukuthi asikwazi umuntu angazuze esithwala abantu abake kukonoko okunye lokhu vele asisakwazi sesibonge ukuthi abayenzi konoko abakufunayo ngoba ungakhuluma onjeni le plani akulo ilizwe lafa kakhulu
unkosikazi Itayi Dube yisakhamuzi seJerera esabelweni seMaswengo siphinde saxoxwa ngokufanayo lomnumzana Johan Mthembo ohlala eJolojo esabelweni seMatabele North.
Mina ngilapha ngiselayinini yakoDumbo eduzane nje le-business center eJolojo. Isinkwa kulezi nsuku kula viki nje ngabona eyodwa edlulile phakathi uthi singathi asishoteshotela kodwa sona sibakhona kwesi sikhathi uyasiwela but sibonwa ngogijimile ekuseni wasithenga but ngemva kwe-afternoon ungahamba lethu sithi uyadinisa ifuna tithi ha uyasiswela siwe emagrosi
singathi okunye okusilelayo khona ngapho kuyini baba Dube
no apart okwempuphu angiboni umuntu okhala ngempuphu kakhulu ngoba i-GMD angithi ngapha ikhanya nganike supply esibuleningi la into ekuhlupha izwi leli ngasani kuhle etsholotsho lapha abantu balutshwana abatholayo ukudla sibili sesithembe nje khona lokuthi nani-GMD yakikhanya ngazathi uhulumente uyayilandelela ngayo izulu liyasinyela kuhle etsholotsho thina ngapha ngasila problem manje izulu le ndawo yakithi layila mfula emneni ilo mfula owodwa ugwayi ukuthi usehlukanisa le nata ngathi ilokhu nje imanzi amnyama so imfula kuphele egijimayo otherwise abantu bathola amanzi aphansi emigodini amanzi yahlupha abantu ngalesi sikhathi alibanakuyukuthi kulamanzi angangasila problem eJolojo.
Lo ngumnumzana Johan Mthembo obekhuluma le Studio 7 eseJolojo. Uze sizwe okuningi ngentengo yempahla etshiyeneyo sixoxele unkosikazi Rosemary Siyachurch Sitema umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngentengo yempahla e-Consumer Council of Zimbabwe.
Asifuni ukwenza ungazani yeye sekwenzeke kathesi sekwenzeke kathesi yinto kade siyibona lingakhangela ukuthi khona ngo-January ibasket yethu kade liphezulu kuma-600 ibasket lonke esilenzayo kodwa ngo-May kade izinto sezihambe phansi kuvela kuma-600 kade sizafika kuma-400 and something lahle licalisa ukukhwela nje futhi kuma-June July ubona inyama ikhwela lokhu kukhwela konke kukhwela ngokumalinyana ngokungumalinyana kodwa imalinyana leyana izaba isibe iningi sibona ngemanti kusukisela khona phana ubo-June lo July sekukhwela ungabona abantu sebesenza i-queue ye-fuel then ukhangela ukubona ukuthi i-fuel layo ku-international market libonile isithika kuma-80 kasisi sodwa labanye futhi kade bekhweza kodwa lapha ingakhwela i-fuel futhi ukuthi khona izinto ezitolweni zizakhwela lazo ngoba ama-economist bathi khona yi-cost pusher ngoba izinto zethu zihamba ngama-road obona sokukhwela lokhu
intengo yesinkwa lokusilela kwaso uhamba njani nkosikazi Siyashitema
liyakwazi ukuthi khona kasi khulisa i-wheat eningi lapha we usually augment le wheat esiyizizayo phandle kodwa lapho phandle kuma-Europe kwakulama-drought lapha sebekhwezi i-wheat yabo so ingakhwela ukuthi ukuthi khona i-flower izakhwela yikho labona isinkwa sesikhwela la kodwa sikhangelele ukuthi khona abagrain marketers ukuthi bathini kumbeni isinkwa sizabuyela kudola ngiyabona ukuthi abantu bazathaba kodwa okunye lokhu okukhwele liyakwazi ukuthi khona imali yezinto kayimanga nje iyodwa kulokunyo okweconomy kuyabe kwenzeka okusekwenza ukuthi lokhu kwenze so lokhu kwenze so yakwazi ukuthi sine shortage ye foreign currency ukuthi abantu abalungisa izinto labo babona kuwomile sebekhweza lokhu lalokhu
lisebenza njani lo mnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kwezemali
so bese sikhanyelela ukuthi khona lo minister lo mutsha we-finance sizabona ukuthi amalanga alandelayo bebesangani ukuthi khona i-economy yethu iqalise ukulungiseleka anti sesikwazi sonke ukuthi khona izinto sifuna ukuthi zenze so lalokhu nalokhu so yikho esikukhangelelayo lathi abathengi ukuthi izinto lezo abazilungisayo kuza kwenza ukuthi khona sesiphambili impisana izinto zizakwehla lasi
siyabona ukuthi umphathi ntambo wezemali ubekhuluma ngokuthi sokumele kube lomthelo we-electronic transactions ukuthi umuntu uyabhadala 2 cents idola linye ngalinye lithini ngakhonokho-ke
njeoko labona phela sekutshintshwa sina sizaphusha ukuthi kutshintshwe futhi mbijana ngoba i-2 cents ilokhu iningi umuntu nje ofanana lathi esizihambelayo sikhangelele ilokhu zeni ikhefu elibuyalo le-christmas kuyabe kusibomele ngoba until yakwazi ukuthi khona kade siphushe ukuthi abantu basebenzise ama-swipe cards amakhadi ama-electronic payments manje ngase sithi sebenzisana ama-electronic payments and then sesifaka ama-taxi yokwenza ukuthi umuntu uyathi ngingahamba lapho sengibhadala ngihambe laphana sengibhadala imali yami iyaphela so thina sibona ukuthi khona le dialogue kuyinto enhle ukuthi sikhulumisane ukwenzela ukuthi laba abalungisa amapholisi babe bekwazi ukuthi khona singenza so kuza kwenza so kodwa sikhangelela ukuthi khona izinto zizathi womi ngoba izinto kade sizizingahle
kodwa uhulumende liyakhuluma lo hulumende
okunye okukhulu okwethu thina njenge-consumer council sifuna ukuthi umthetho wethu we-consumer protection act ube khona ngoba kulolokhu lalokhu okukhona phakathi kwe-consumer protection act okuzasincedisa laphana lalaphana ukwenzela ukuthi okunye kube kuhle lokho okunye besakulungisa ukwenzela ukuthi u-consumer angaphongi ukuthi ame phandle laphana umuntu lo lalowana uyenze okufunayo
kodwa-ke liyakhulumisana yini lo hulumende ngakhonokho njalo langalokho okuthi intengo yempahla iyakhuphuka sekele lakhuluma labo
kakhulu asifuni ukuthi sitshengise ungazani kade kungekho kokukhuluma ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu asifuni ukuthi amapholisi esiyafakayo anti kule lokhu into yethwa khona unintended impact uyabona ukuthi laba abazabe ku-unintended impact nama-consumer lakudala kade sebewomelwe kodwa asifuni ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamazimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungiswe okuthi sonke ibe le good life angithi phela so kutho ukuthi amalanga alandelayo lama-months alandelayo lokho okukukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okungeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani la okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi
ye kuzobuya-ke i-bond note lapha siyabona ukuthi selingani isisindo sangkhona sokuyi-1 to 250 nxa sikhangela i-US dollar lithini ngakhonokho-ke mama
mina kanye so-economist Umsebenzi wami omkhulu ngowe advocacy ukukhangela ukuthi umuntu uhlala kanjani, yikuphi okuwomile. Siyabe sikhangelelela laba abantu abasezinkundleni ukuthi khona ngabe lungisa lezi zinto bazazilungisa njani, ngoba asifuni ukuthi abantu bethuke bekhumbule ukuthi khona sesibuyela kumalanga lana aphelayo. Yikho esingakufuniyo, ngoba umuntu wonke indaba zalaphana aziyenzanga kuhle. Asifuni ukuthi sibuyele khona ngani. So laba ababelungisa amapholisi bafana ukuthi bananzelele kakuhle khonokhu ukwenzela ukuthi abantu bengethuki, ngoba lapha bengethuka yikokozo kuzo ukuthi khona abantu bayagidima bethenga lokhu lalokhu, ngoba kabakwazi ukuthi elakusasa liyabe liphume njani.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngentengo yempahla eKhuzuma Council of Zimbabwe. Siqoqelaye eseHarare. Kusanjalo inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izatshengisela ngolwesine ikhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo, njalo langokusilelela kweyinye. Sizalethulela udaba lolu ngokugcweleyo kusasa ekuseni.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uMnumzana Nelson Chamisa webandla leMDC ayezehlise asebenzelane lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalandeli laba bathi sokukhanya ngazani ke uChamisa kafisi ukuthi umnotho welizwe ututuke. Sixoxe lo mlandeli webandla leZANU-PF uMnumzana Dinguzi Bhuti ngodaba lolu.
Mntakababa, ngisoze ngikuqambele amanga, ngiqambele lo mphakathi amanga ngithi kule political settlement engavunyelwa ngabantu. Sokade kwaba nama-political settlement phakathi kwabomzurewa labobani, phakathi kwabochirawu labobani, phakathi kwabokhayisa labobani. Ama-political settlement kawakho matsha eZimbabwe, kawakho matsha njalo ebantwini kupolitics. So okudingakalayo isiyo political settlement, ikuzithanda lokuthanda ilizwe lakho nje, ufake ipolitiki zonke eceleni. Ngoba ungahlala uzonda usithi ngizondile ngoba ngizonda iZANU-PF, kumbe usithi ngizondile ngizonda iMDC, abantu izalo zilokhu ziphosana ngamathi, abanye bengala abanye bengapha, sibulala ilizwe lethu. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bazazi nje ukuthi kumele bahlanganise amakhanda basebenze, baqothe ubuvila, bakhiphe izinto zamadili, uhulumende layo aphume lezinto ezibambekayo zokuthi singabi silokhu sithithi sifundile sihambisa abantu ezikolo besiyafunda ama-degree angelangqondo. Kasenzeni konkona okudala kwakuthiwa ngama-apprentice, kasenzeni okuthiwa ngama-vocational training, asenzeni imisebenzi yezandla. Sisebenzeni sekele ukuba ngamavila, sifuna ukuba ngoshefu sonke, sesifuna ukuba ngobhosi sonke. Akula muntu olimayo, akula muntu oholder othiselayo, akula muntu oyenza inqola. Izinto zonke lezo ngazingekho kambe ezikudlayo sithi kulinywa ngubani? Umthakathi yithi
ye masa sikhangela baba Phuthi, abantu bayakhuluma lapha bathi uMnumzana uChamisa sokuzwakale ngani sefuna ukuthi abe ngu-prime minister welizwe, kuphinde kube labanye abathi hayi kangene ebudala lepharlamente pho ukuthi lina lisuthiseke njengebandla leZANU-PF lingenzani ngakhonoko?
Phela izinto ezikhanyanga zathi azikalungiswa kahle kazidalwa yikuthi iZANU-PF iwinile, zidalwa yikuthi kulabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. So khonokho ukuthi ufuna ukuba ngu-prime minister mbe ufuna ukuba lidale lepharlamente, ngakukho lapho ngakukho le. UThangirai waba ngu-prime minister, kuyini okwatshintshayo okukhulu eZimbabwe lapha? Kuyini okungcono uChamisa angakwenza okungayenziwanga nguThangirai? UThangirai wayengcono kakhulu ngoba wayelazi ilizwe leli imvelaphi yalo, lokuthi naloko wacatha phela edingwa njengoba ilizwe lalilwela ngesikhathi esaphila laye esakhula, ngoba ngumuntu ka-1952. Koze umuntu ka-1978 olingana lami sengayenzani okutsha okungenziwanga ngabantu bona labana okungathi kungalungisa ilizwe leli? Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma uchago emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangani bami engafunda labo emakolitini abazi ngeze finance leze economics, bekhuluma ngokuthi hayi vele nginaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu, kuthenzela ukuthi yonke into nxase siza kuthi amhlophe kuba lobuhlungu obukhona. So khona kukukhona kasingagijimeni ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunywa amaganda, kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo nkulunkulu esikhangele njalo.
Ye, kodwa bayakhuluma phela abantu bathi ke phela umnumzana kumbe ngithi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba phela anti abantu babesithi idife idife, so sebekutshintsha kulezi nsuku bathi idife leyo kutsho ukuthi akusela mafutha ezimota, akusela sinkwa, akusela into ezinjalo nje. Kubanjwa njani konokuba baphuthi?
Awu kanti lapho ukuthi isinkwa besikhona before mhlaka-30 ukuswelakala kwaso sesiswelakele ngenxa yokuthi kungelo ED, right? Ngakungela mpendulo lapho senza kutshela ukuthi bakhona abantu abaningi siyakhulumisa nasibili siyabazi ukuthi ngabantu abavele umsebenzi wabo bephuma begeza ekuseni besithi bhabhayi ebantwaneni lo mama esithi bhabhayi idedi, kuyabe kusazi ukuthi sengisiyasebenzela ukubhidliza ilizwe lami ukwenzela ukuthi ngithole imali somewhere. Lokho asoze sikufihle, kodwa kasoze kusimise uthando lokufuna ukulungisa izinto. Uminister of Finance ubhizi ngakho lokho, uminister of Industry umngane wami uKhombezi Ngqo ukhuluma kanje ube ngivalelisa siya eTech. Abantu babhizi balungisa izinto ezawonakala for the past 30 or more years, ngoba kasingakucabangini ukuthi uMnangagwa uJesu ozakwenza izimanga zokulungisa izinto in 24 hours.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi, umsekeli webandla, umlandeli webandla leZANU-PF, sixoxe laye esePlumtree. Isikhulumeli sikamongameli webandla leMDC, uDokotela Nkululeko Sibanda, uthi ilizwe lizaqhubekela phambili libhidlika nxa uMnangagwa engavumanga ukuthi wanqotshwa nguMnumzana Nelson Chamisa kukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lonyaka.
Indaba yelizwe leyi uPresident Chamisa akayicabangi njalo kayiboni njengendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi ilizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Chamisa ofanele ayenzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi, ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo osewuzimeni kanje. UPresident Chamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi iZANU iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Ye, mase sikhangela-ke Baba Sibanda, bakhuluma sibili ukuthi nga yena uyatshiya sibili zompolitika ethi sezimisela ukuba umuntu weZimbabwe abe sesebenzelana loMnangagwa. Nxa engasebenzelana loMnangagwa engasebenza eyini?
Amazi ukuthi bazenxa besindaba athiye zepolitiki befuna ukuzaba futhi leyayifuna umgabe ngo-1980 one party state. I-constitution yeZimbabwe ivumelele loba ngubani oyisizamele saleli lizwe ofuna ukuphatheka kwezombusazwe ukuthi aphatheke kuyinto ekhuthazwayo. Ngakho-ke angazi ukuthi isisuku selomcabango sivela ngaphambi sengisela ukuthi iZANU lokhu igcwele nje ukufuna ukubusa ngodlame abantu bengavumi njalo ingasebenzisa isisekelo sombuso.
Ye, phela bathi yini elenza ukuthi kugcine kungasela mafutha ezimota? Yini eligcina lisenze ngathi isinkwa phela sesikhuphukile intengo yaso? Kuzobuya lokunye okutshiyeneyo, bathi vele yini akulomunye umuntu? Ungathini ngakhona?
But nxa iZANU isazi njalo icabanga ukuthi uPresident Chamisa ngowenza izinto zonke kuleli lizwe ukuthi zibe khona kumbe zingabi khona, kungani ingathiyi uPresident Chamisa enze lokhu akukwanisayo phela? Nxa ikwanisa ukwenza ukuthi into zitholakale kutho ukuthi yenelisa nokuthi into zitholakale. Nxa iZANU labantu beZimbabwe kayiyekele uPresident Chamisa abuse ukwenzela ukuthi kube labo fiwe labo labo bani bani njengoba besitho ukuthi konke kwenziwa nguPresident Chamisa, bangachayi indla injabo efihle umphini.
Ye, kodwa siyabona phela ukuthi bangeke ngabaphonga uthiya nje umbuso Baba Sibanda. Kuyamele phela nti umbuso kawuphakelwana njengegwayi phela kuyalwiswana lapho. Pho-ke ubona ngani kungasetshenzelwana njani njengoba siyezwa ukuthi laba zenkonzo phela bazama ukuthi lisebenze lonke?
Akuzanye ukuthi bachiye umbuso, kuzanye ukuthi balandele impumela yokhetho. Batsho ukuthi bavuma ukuthi uPresident Chamisa ngowaphumelelayo owakhethwa ukuba umkhokheli walelilizwe ngabantu baleZimbabwe, ama-results akhona yarabhi ababawafihle khona. kungafenani uPresident Chamisa usenike esithi 5-point plan ukuthi khonoko kufanele kwenziwe kube nengxoxo ekhangela izinto zelezo eziyisithupha zezo zingakhulunywa kahle zilungisiswe uPresident Chamisa uyazi ukuthi ukukhona umoyelize lezinto eziningi ezihluphilize lethu zizabe sezilungisekile ngemva kwaleyo ngxoxo.
Kodwa singathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kakadobhi ucingo wafonelana lo mnumzana uChamisa ngakhonoku konke okuhluphayo njalo lokusebenza ndawonye kuhamba njani baba Sibanda?
UPresident uChamisa utshile ngolwesithathu eludlulileyo ukuthi akukabi lokukhulumisana phakathi kwakhe lo Mnangagwa uPresident owatshontsha ukhetho. Ngakho sima sikhonapha ekuthini kusiyafikalelo la ngabe kungakabi lento esiyenzakele.
Kodwa liyafisa yini ukuthi kwenzakale okunye okuyinto khonapho?
UPresident uChamisa usekhulume kaningi-ningi ukuthi le 5-point plan yakhe eyengxoxo phakathi kwabantu bonke abaphatheka kwezombuso izoko leZimbabwe lezangomnotho uthi yena kudingakala ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwenze ukuthi silungise njalo kulungise izinto ezimbalwa eziyisithupha ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa ubona ngizani kuzalunga yini?
Hayi, ngaba kungalalelwa isixwayiso sikaPresident uChamisa kusho ukuthi indizo zizaphanga zilungeke kungasikhatshana esidekangako.
Sizokuthiwa-ke umnumzana uChamisa uyafisa lokuthi abe ngu-prime minister welizwe leZimbabwe. Pho lina lithini ngakhonoko?
UPresident uChamisa usetshilo kanengane ukuthi akalasifiso esinye ngaphandle kokuthi enze lokhu akukhethelwa luzunguzulu weZimbabwe ukuthi akwenze, angene emsebenzini abe ephiwe luzunguzulu weZimbabwe, ahlele iy'nhlelo zikahulumende njengomuntu owaphatheka kukhetho njengokhokheli welizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamongameli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseHarare. Wezemidlalo umqondisi wenhlanganiso yenguqu eCastlilaga Premier Soccer League uKennedy Ndebele uthi uqhutshwa kahle umncintiswano wengezo yeJibuku Super Cup.
Okwakathesi kuthi Buku Super Cup sesifike kuma-semifinal state, ama-quarterfinal. So amaqembu asesele ku-semifinal kule Cape United yona enqobe iChapungu, iHarare City enqobe iHighlanders, iTriangle enqobe iNikrat, iDynamos enqobe iHerentals.
Yeah.
So amaqembu asesele kathesimane ke asesiya ku-semifinal.
Singathi-ke imidlalo elandelayo ikhona nini?
Kuyaba khona mhla ka-28 kumfumfu, ibe sesiya-ke kufinali mhla ka-10 kuLwezi.
Singathi nxa usukhangele uyasuthiseka ngendlela okudlalwe ngayo okwamanje.
Ngiyasuthiseka, ungakhumbula ukuthi iminyaka ephelileyo bekungani kulokungalandelwa kwemithetho ngamanye amaqembu okwakathesi, hhayi sisuthisekile kakhulu ngendlela ohamba ngayo. Sikhangelele ukuthi kuzahamba ngayo endlela naleyo kuze kuye phela yomncintiswano Sibuku Super Cup.
Inkezo leyo abazayithola yeSibuku Super Cup bathola malini labalandelayo kusiya phasi?
Bathola $75,000, abalandelayo bathola $50,000.
Singathi imali eningi sibilileyo kakhulu.
Hayi, imali eningi aso mali yokuthi abantu bekho ngihamba beyilahla nje lapho awungeke wayidobha uze uthiwa kumbe liyayidobha lini emelikana le uthiwa umuntu udobhe 50,000.
Sibona ngani vele ungeke wayidobha noma kanjani?
Ye, hayi, thina sithanda ukubonga bona abasekelayo kakhulu emncintiswaneni le ukunanzelela njalo ukuthi inkampani eyodwa esinika ngesokuncwele phinde sinikela ngesokudla ukuthi imncintiswano yethu ibe lakho ukuthi kube labantu abasekelayo labanqobayo abatholayo.
Lo nguKennedy Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yenguqu eCastlilaga Premier Soccer League, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye iindaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi kwakuvele kubonakala ukuthi intengo yempahla izakhuphuka okumangalisayo lonyaka. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele azehlise asebenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukwenzela ukuthi kulungiswe inhlupho zikaZulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu kwamanje. Asidibaneni ntambama namhlanje. Ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.